Ya, ngibona lapha nohulumende waveza ubuchapha kakhulu ngoba abantu abaningi lapha nabakulistiliyana nxa sicubungula sibili sathola ukuthi abephulanga mthetho, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi iZimbabwe isebenzisa imali eziningi ezivela emazweni amaningi. So ngibona zani khonokhwana kwaveza ubuchapha sibili obukhulu okungagcina sokuphambanise inkulumo phakathi kweZimbabwe leChina. Kodwa esikwaziyo ukuthi iChina vele ayilandaba lamalungelo, ayilandaba lokuningi. Abakufunayo ukuthi babe le ndaba bebangathola khona ama-diamonds kumbe igolide ezomgodi ngendlela echiphileyo. So mona zani kungaphambanisa sibili, kodwa bona vele bakhangela ukuthi bangatholana, bakhangela ngeZimbabwe kuphela. Kuyanti sicabanga ukuthi bangabangani bethu kuphela, kodwa bakhangele lakubo Lesotho, kubo South Africa, kubo Tanzania, bakhangela amazwe amaningi. Asiki ukuthi bangabangani bethu, bona bakufuna imali kuphela.
Emazweni amaningi lapho uMnangagwa asehambe khona, ngokutsho kwakhe uthi osomabhizimusi abaningi bathi bamelele ukubona ukhetho ukuthi luzahamba njani. AbeChina labo singabona bemtshela amazwi afanayo yini uMnangagwa?
Yeah, mona zena akula muntu ofuna ufaka imali yakhe, imali yakhe ingasakha icini ingasakhanya ukuthi iya ngathi, ngoba kungenzakala sibili ukuthi adliwe lasekhethweni uMnangagwa. Ikakhulu ngokuvuka kwepharty lentsha le National Patriotic Front engwanyele opposition izenza le alliance. So iChina la ize sabo ukuthi yenze ama-deal lo hulumende ozavuke ngasekho kusasa. So labo mona zani bazathi hayi ngcono simelele ukhetho bese sibona ukuthi umfula wangkhona ugeleza usiya ngathi, ngoba kathesi ukuthi befake imali yabo bengakwazi ukuthi umfula wangkhona ugeleza usiya ngathi, kungaba kubikibo sibili bengabe bethole ukuthi sebezilengisa ngentambo.
Kundaba zamalungelo oluntu akhulunywa ikakhulu ngamazwe angentshonalanga, ele China singathi lingaba le ndaba lawo yini amalungelo?
Yayi iChina ayilandaba lamalungelo nxasikhali laselizweni labo sibili. Amalungelo abalandaba lawo abakufunayo ukuthi bathole umnotho, so kwamalungelo vele abakusebenzi kakhulu. Lanxa sikhangela lapho kulamakhampani ama-China siyathola ukuthi endaweni eziningi sibili izisebenzi aziphathwa kuhle, ziyabe zithole izimali ezincane, kwezinye indawo kusebenza amabhantinti. So ama-China esikhathini eziningi abalandaba lamalungelo.